siyabonga jonga lichona njani mthakazi omuhle siyalambulela emsakazweni wa studio 7 ngolwesine mhla ka 3 ngombimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mutswangwa semisiyo ukuba lilunga leZANU PF. Ngasikhathi sinye uMongameli Mugabe selandule imbiko ethi umkakhe ufuna isikhundla sakhe. Umongameli Barack Obama weMelika sengeze ngomunye umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Mugabe labanye bakhe beZANU PF iMelika. Kubotshwa ababalisi kanye lomphathi ntambo ngemva kokuthumelana imfanekiso kamongameli Mugabe kuWhatsApp lakuFacebook. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mutswangwa semisiwe ukuba lilunga lebandla leZANU PF okuminyaka emithathu. Umtswangwa umiswe lidale lePolitbureau namuhla kanye lonkosikazi wakhe uMonica labakhokeli bogatsha labasakhulayo abayisikhombisa abake basola unkosikazi Grace Mugabe besithi nguye obangela ingxabangxoza ekubandla leZANU PF. Umtswangwa waxophana lo mongameli Mugabe ngemva kokwenza umhlangano kumaviki amabili edluleyo owachithwa ngamapholisa achaya abalwa impi yenkululeko. Kunjalo nje umongameli Mugabe selandule imbiko ethi umkakhe ukhangele isikhundla sokuba ngumongameli welizwe ngelihlo lokhozi. Ekhuluma emsakazweni kahulumende weZBC namhla emzini wakhe emazwini akhe awethula minyaka yonke enanza ilanga lakhe lokuzalwa, uMugabe uthe unkosikazi Grace Mugabe kalasifiso sokuthatha isikhundla sakhe njengokucatshangelwa ngabaningi. Ekungeneni kwakhe kwezombusazwe ngo-2014, unkosikazi Mugabe uqalise ukwethesa amanye amalunga eZANU PF icala lokuzama ukususa uMugabe embusweni. Lokhu kubangele ukulwisana okukhulu okulokhe kuqhubeka kubandla leZANU PF njalo abaningi abafana lonkosikazi Joyce Mujuru sebaxotshwa. Umgabe uthi njalo abalwela isikhundla sakhe kumele bachiyane lalokhu ngoba esasekhona kanti njalo lesikhathi sakhe sokubusa asikeneli. Ukuhlaziya amazwi la sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Mina bengakhangelela ukuthi vele ubengaphili ngalolo daba ngoba phela indlela asebuse ngayo uPresident Mugabe kusukela ngo-1980 yenza ukuthi kube nzima ukuthi avume ukuthi kungaba lomunye umuntu yena esesekhona ongabe ehalela kumbe singathi efisa ukuthatha isikhundla sakhe ngoba lokho kumenza alulazeke njengoba besesibona emalangeni adlulileyo ukuthi beselulazeke kakhulu ngendaba yokuthi kuphanye ngani yena vele usengumuntu okhangelela ukuthi ukubusa akuseyikho kwakhe kwesikhathi eside kakhulu.
Ukwenza kukaGrace Mugabe thethisa abanye athi bafuna isikhundla sikaMugabe ebaxotshisa njalo kubandla yiko kwenze abanye banakanela ukubana ufuna ukuba ngumongameli weZimbabwe. Kodwa uMugabe uthi hayi akunjalo. Ulubona njani lolu daba?
Umbone ngale abacabangela ukuthi uMrs. Grace Mugabe besenze ngani ukhangelela ukuthatha isikhundla sikaPresident uMugabe bengabe besiqinisweni ngoba phela izenzo zakhe lokusebenza zima sekwenzileyo lokukhanya ezimisele kakhulu ukulwisa ekuthengisa ukuthi kukhona into enkulu ekhona. Nxa kuthi bengafuni isikhundla sikaPresident Mugabe, kukhona okunye akufunayo okukhulu okuqhakatheke kakhulu okutshengisa ukuthi kungabe kulingana lokufuna isikhundla sikaPresident. Kungasenani okwazakalayo ukuthi uMrs. Grace Mugabe ukhanye zama kakhulu ukuthi kungabi lomunye umuntu ofuna kumbe ongathola isikhundla sikaPresident Mugabe. Kungamangaza kakhulu ukuthi lo munye umuntu angaba ngubani njengoba yena engakatsho. Nxa engafuni ukuthi kube ngomunye umuntu engathi ukuthi kufunakala kube ngubani, mhlawumbe kulula ukuthi sithi yena nguye ofuna leso sikhundla.
Uthi njalo uMugabe abalwisanayo kuZANU-PF befuna isikhundla sakhe kumele bachiyane lalokhu ngoba yena usakhona esikhundleni njalo isikhathi sakhe sokubusa asikeneli. Ubona kuphela yini ukulwisana kubandla leZANU-PF lo?
Amazwi la afana nanje nasanje kukhulunywa uPresident Mugabe lanxa ekhulume ngendaba zamabandla aphikisayo esithi hayi lingahluphi ngesikhundla sikaPresident, mina ngisesekhona ngiyindawo. Njalo kufanele atho njalo uPresident Mugabe ukwenzela ukuthi phela angalulazi kangako ukhanye ngandawo isezilungiselele ukuthi isikhundla, ngoba umuntu obusayo nxa ngathi selungisele ukuthi aphume esikhundleni kusuka kube nzima ukuthi aqhubekele phambili ebusa. Lokhu uPresident ukutsho lokhonokho ukuthi athole ithuba lokuqhubekela phambili ebusa.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. Umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama izolo wengeze ngomnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Robert Mugabe labanye bakhe kubandla leZANU-PF. Izijeziso lezi zetheswa uMugabe ngo-2003 ngowayengumongameli weMelika ngaleso sikhathi uMnumzana George Bush. Uhulumende weMelika uthi uthethele lenyathelo ngemva ngoba engathokoziswa ngokwenzakala eZimbabwe okubalisa ukuqhubeka kukahulumende sephula amalungelo oluntu kanye lobuncindezeli obenziwa ngumbuso kaMugabe lebandla lakhe. Sizalethulela lolu daba kabanzi kuhlandla elilandelayo. Imbiko esanda kuyamukela ithi kulabantu abangafika amashumi amabili abafileyo engozini yebhasi le-Four Chairs ebelisuka eGwegwe lisiya eGweru duzane leplazi leZongororo. Kulabemba ilitshe eliligugu eledayimana okungekho emthethweni abalitshumi lanhlanu abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokudilikelwa ngumgodi eChiyatswa esigabeni seManicaland lamhla emadabukakusa. Inhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association iqoqa ukutshengisela kusasa isola ukukhwezwa kwembadalo yamandla kagetsi. Ukutshengisela lokho kuzaqala ekuseni kusasa egodini.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kulapha abalisi abathathu ababotshiweyo ngemva kokuthumelana imfanekiso kamongameli Mugabe kumakhalekhukhwini ngeWhatsApp leFacebook. Amapolisa athi imfanekiso le yalolongwa ngobungcitshi balezi nsuku iPhotoshop okwenza ukuthi Mugabe abonakale eyinhlekisa. sixoxele ngcwethe ecubungula ezemithetho umnumzana Job Spanda othi leli cala kaliyanisanga ukuba lesigwebo esikhulu.
Mina ngokwazi kwami ngingaze ngibe sekungaba neminye imithetho emitsha yafakwa kulezi nsuku ezidlulele, kodwa ngokwazi kwami mina kulo mthetho owodwa nje ogucelana ngokuphathelana lakhonokho okwabantu abathuluzelana ama-messages ngezifuno ngamafoni ama-cellphone kube wena lana ama-landline lowo mthetho okuthiwa yi-postal and communications act. Njengoba sitsho ukuthi ngingazi ukuthi nxa sokwafakwa omunye an-amendment, kodwa ngomthetho wona loyo engikutshela ngawo ngikulicala ukuthi omunye umuntu athuke omunye kumba amthumezele i-message eyokumthuka kumbe emehlisayo ngalowo mthetho kulicala ukwenza njalo. Ngingazi ukuthi labo majaha okuthiwa bathethisa umongameli okuthiwa babutshwa ngemva kokuba bethumezelene ama-messaji ngamafoni, ngingazi ukuthi bona bayabe-charjwe ngawuphi umthetho.
Manje nxa kuyikuthi umuntu ufunyanwe ele cala wandise ukuthi avalelwe na kumbe uyaphonga uhlawuliswa imali?
Njengoba sithi ukuthi phansi kwe-Postal and Communications Act izikhathi eziningi kungabutshwa nani, andikhumbuli ngihlangana necala elokuthi kuthiwa umuntu uvalelwe kuthiwa isigwebo sokuthi ayopika ejele ngoba ephule any section ye-Postal and Communications Act. Kodwa iphosa njengoba sithi ukuthi licali ngimthetho olezihleziso ezimbi kakhulu, kungenzakali ukuthi andanxa ichajwe andaphosa watholakale ngecala phansi kwalowo mthetho engxenye angaphiwa sibili isikhathi sokuthi ayobika.
Umnumzana Job Spanda ingcwethi ecubungula ezemithetho bexoxa ecingweni lo Chris Gande wa Studio 7. Nansi isaziso esiqakathekileyo. Sithanda ukulazisa ukuthi Studio 7 siguqule indlela elilakho ukubala, ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsite elekheli ethi voandebele.com. Sizaqhubeka silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lezivela emhlabeni jikelele. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngodaba lwelanga labomama ele International Women's Day elikhona ngeviki ezayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona apha eMelika. Owake wancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Mitt Romney secothoze kakhulu odinga ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lwalonyaka umnumzana Donald Trump esithi olungethembeki njalo kamelanga avotelwe. Sigqibe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Syria. Selokhu leli lizwe liqale impi yomdeni kube lokucitshwa kwamandla kagetsi elizweni lonke jikelele okungaziwayo ukuthi kungaba kubangelwe yini. Umkhokheli webandla elitsha eleZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru seveze okusenhliziyweni yakhe ngokwenzakala elizweni kungxoxo ayenze lentatheli zendaba ze-Associated Press. Okunengasikuzweni kuChris Gande weStudio 7.
Umjuru uthi okwenzakala kubandla lezanu PF kutshengisa ukuba uMongameli Mugabe usefuna ukuthwalisa nzima abalwa impi yenkululeko.
I really don't know where the family or
angazi sibili ukuthi bafuna ukusa ngapi leli lizwe kodwa okumqoka ukuthi babhidliza ibandla leZANU-PF ukhanya ngani sebezingela wonke owalwa impi yenkululeko
Umjuru wengezelele esithi sekukhanya sobala ukuthi uMongameli Mgabe ufuna ukuthi isikhundla sokukhokhela ilizwe sithiyelwane kusendo lwakhe.
I'm sure it's handing the power down from father.
Ngilethemba bafuna ukuchiyelana ubukhosi kusukela kubaba kusiya kumama kusiya ebantwaneni.
Umjuru uthi uMgabe usethwalisa nzima abalwa impi yenkululeko engafuni lokuthi abalalele. Uthi wake wazama ukukhulumisana la ngesikhathi kubandla leZANU-PF ethwaliswe nzima ngabanye kodwa uMongameli Mgabe wala ukumbona okungokunye athi kwabangela ukuthi asuke kubandla leZANU-PF Umjuru uthi okunye okungaba kubangele ukuthi uMongameli Mgabe acabange ngendlela aseyenza lezinsuku ngunkosikazi wakhe osakhulayo uGrace ngoba esalonkosikazi wakhe wakuqala uSalim Mgabe kwakunganje ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC
uhulumende weMelika setembise leZimbabwe izigidi zamadola ezilithumi ukwengezelela kumali ezaphathisa kunhlelo zokulwisana lendlala esitshiye inkulungwane zabantu zingelakudla. Kubika uMavis Gama.
Emkhosini owenzelwe emahofisini e-WFP eHarare wokulobelana phansi phezu kwalolu sizo ummeli wakwele Melika kuleli umnumzana Harry K. Thomas Jr. utshele iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezitshiyeneyo ukuba lolu sizo luzaqondiswa kulabo ababhekane lobunzima obukhulu bokuswela ukudla. Ugatsha lweMelika oluphathisa amanye amazwe olwe-US Agency for International Development, USAID, luthi lwengezelelela imali kusukela ngenyanga kaNhlangula nyakenye yafika kumadola ayizigidi ezingamachumi amathathu lanhlanu yaphathisa abantu abazinkulungwane eziyisithupha. Lolu ncedo luza ngemva kokuba ilizwe libhekane lendlala ebangelwe yikonakala kwezilimo lokufa kwezifuyo. Umqondisi we-WFP kuleli umnumzana Ed Rowe uthi luyabongeka lolu sizo njengoba lusiza ngesikhathi ilizwe lamanye amazwe abusigaba sangezansi yezwekazi le-Afrika ebhekane lendlala esabekayo embalini yawo lamazwe. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ze-United Nations kuleli umnumzana Bishop Parajuli ukhuthaze abezinye inhlanganiso ukuba baphathise labo ngosizo olufanayo. Umnumzana Thabisani Moyo uyingcwethi ebona ngezokudla enhlanganisweni ye-USAID njalo engomunye wengcitshi ezikhangele kwezokuthi ilizwe lingathola kanjani ukudla.
I-5 million yakhona izasebenza ukutholela abantu ukudla. Kuye njalo enye i-5 million yakhona sizoyisebenzisa kunhlelo zokuzithuthukisa ezifana lokuyakhiwa kwamadamu kanye lamadipa loba izivande ezizasetshenziswa izakhamizi kulezi zigaba eziswela ukudla.
Lolu sizo umoyo ethi luzaqhutshwa ngokusebenzelana kwabenhlanganiso ye-USAID leye-WFP.
Ngingathi sisebenza kundawo eziningi labe-WFP kodwa ke ukudla kwethu ngikhangelele ukuthi luzafinyelela ama-districts angaba ichumi lambili. Esigabeni sesindebele semandebeleni sikhona eMangwe, sikhona eWange, sikhona njalo futhi eBinga, sisebenza njalo ezindaweni ezinjengabonqwenezi, sibuye sibe khona eChipinge kanye labocholocho.
Abe-USAID bathi kule ndlela ezasetshenziswa ukuvimba ungathembeki ekwabeni lolu ncedo ngemva kwemibiko yezehlakalo ezimbalwa. Ukuphathisa lokhu kuzakwenziwa kulandelwa okwaphuma kunhlolisiso eyenziwa nguhulumende ngaphansi kohlelo lweZimbabwe Vulnerable Assessment Committee eyaveza ukuba emaphandleni phose abantu abayizigidi ezintathu 2.8 million bebhekane lobunzima bokusilela kokudla okuyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% sabantu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.
njengokwethembisa kwethu ukuqaleni kohlelo nantu utaba lwezijeziso. Abizana uPF bayazisola kakhulu izijeziso ezetheswe umongameli Mugabe labanye bakhe kuzana uPF. Besithi amazwe angentshonalanga agoqela iMelika azonda uMugabe ngoba ekhululekile ukusola okubi okwenziwa ngamazwe la. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ziyazamukela lezi zijeziso ngoba zisithi amalungelo oluntu alokhu engahlonitshwa nguhulumende kaMugabe. Kodwa ngakwelinye icele abanye bathi izijeziso lezi zidalela uZulu makhaza inhlupho hatshi uMugabe labanye bakhe. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe umfundisi uSeni Spanda. Le ngcwethi ehlaziya ezinhlalakahle kaZulu umnumzana Decent Ngwenya oseBotswana. USpanda usungula le ngxoxo.
Nxa sikhangele izijeziso zenotho esezibe khona kusukela kubo-2003 siyananzelela ukuthi iMelika yona ibizikhangelisele ebantwini ababusayo eZimbabwe. Kungu-President Mugabe, abantu abasesibuthweni, labantu abehlukene abalezikhundla kuZANU-PF. Kodwa siyananzelela ukuthi ngenxa yokuthi uhulumende oweZANU-PF kayehlukanisi phakathi kukahulumende laphakathi kwe-political party, konke kuxhumene kuyinto eyinye. Ngakho nxa iMelika isithi yonijezisa uPresident Mugabe, ngesikhathi esiningi kugcina kusiba yinto ehlupha umuntu ophansi laphana ozidubekela eZimbabwe.
Ye, wena Ngwenya ke uthini baba?
Nami ngani zihambe ezinyathelweni zikaMr. Spanda lapho because ama-sanctions la nxa besithi ba-targeta to the president of Zimbabwe kumbe to some certain people abaku-ruling party ucineni kwelanga ngezinye indlela batho ukuthi ba-targeta thina abantu bezimbabwe. Nxa ungayikhangelisisa njengendlela ejikileyo ama-sanctions la bona bavele bewa-impozela ukuthi kube le-regime change bazame ukufosa thina uZulu weZimbabwe ukuthi phakathi kobunzima esesikibo then we can, you know, cause a revolution and izinto ezinjengalezo. That has always been most of the times the agenda ye-American government. So at the end of the day nxa kusilwa indlovu ezimbili utshani yibo obulimalayo. So in this case ama-targeted sanctions kahle kahle vele ba-athathi nabantu abase-street.
Nkuthazo bani-ke kumele kwenziweni ukulungisisa lumumo?
I-America yona kumele ukuthi itshintshe i-approach yayo. Yikho esingaku-encourage-a. Bethathe inyathelo lokuthi bona ba-engage i-government yeZimbabwe. Bengathathi inyathelo lokuthi bebe-confrontational. Uyabona ukuthi sesilifakela izinqumo lezidlala. Bona njengoba bele-embassy lapho eZimbabwe, kumele ukuthi labo phela bebuye ngenyathelo lokuthi hayi siyakhulumisana, kulungisizwe lapha, ukwenzela ukuthi abantu bonke bephile kuhle, wonke umuntu ethole ukuthokoza. Ngoba nxa bethatha i-confrontational approach, ayisisizi thina njengabantu bezimbabwe. And at the end of esikhona sonke futhi maybe vele ka-affect lo monga thina abantu abase-street sifeel the pain of that whole process.
Kodwa phela bathi abeMelika bafuna umbuso wentando kaZulu, umbuso okhululekileyo owedemokhrasi. Bangakwenza njani lokho ukukhuthaza ukuthi kube khona ngaphandle kokuba babambe ngamandla lina abavotayo ukuthi livote lisazi ukuthi kulezinto ezinje?
Siyananzelela ukuthi iMelika iyakha isakhiwo esitsha eHarare esikhulu kakhulu. Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende weMelika yena vele ufuna ukukhulumisana labantu bezimbabwe. Njalo siyakwazi ukuthi kule mali eningi elethwa nge-USA encedisa ukuthenga ukudla. Sikhuluma kanje njengoba kule ndlala, imali eningi ezabuya lapha eZimbabwe izothengela abantu ukudla ayiveli eChina, ayiveli eRussia, iyavela esikhwameni sama-Americans. Nxa umuntu esenza njalo, mina ngibona ngani uzama ukukutshela ukuthi hayi ngifuna ukusebenza lawe. Ngakho asilandeleni thina khonokhu esavumelana khona thina njengamaZimbabweans. Amapholisa asebenze ngcono, angatshaya abantu. Njalo sikhangele ukuthi kulolo uyitayi Zamara osowanyamalala khuluma kanje mhla ka-March 9 kuyabe sokudlule umnyaka, but akula lutho olukhanya amapholisa enesebenzi.
Kodwa phela umbuzo wami lokhu khona lapho ukuthi labo okumele baguqule bangikhona abayezwa buhlungu. Ozwa ubuhlungu umuntu ovotayo. Abavotayo benzeni ukuze lumumo uguquke Ngwenya?
Yebo, nami ngisathi ngithi ngicizelela ukuthi hayi i carrot and stick method lesetshenziswa eAmerica ukuthi ngapha basinika i carrot bethi basinika i aid bese yakhele lapho lokhana ngapha emuva besichaya ngoswazi. I think hayi biyamele beke beyimise bitana maybe bengathi i carrot lodwa singakhuluma singcono singathalaze emuva uswazi lo lwabe lusichaya. Ukuthi bezimbathe ngakhona ukuthi balalele lapho. Nxa bese bekhupha uswazi labathanga ngapha ngapha besinika i carrot.
Lezo bekuzingcwethi esicubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu umfundisi uSeni Sibanda lo mnumzana Decent Ngwenya bebexoxa lo Praxis Jeremiah Studio 7
Shosholozama nansi stimela kumala eZimbabwe mama Shosholoza nansi stimela kumala eZimbabwe mama Shosholoza, nansi stimela mama. Eya kuju, kuju, eya kuju, kuju. Stimela asibambe Zimbabwe. Eya kuju, kuju, eya kuju, kuju. Stimela asibambe Zimbabwe. Eya kuju, kuju, eya kuju, kuju. Stimela asibambe Zimbabwe.
Majaha wodwa uJayza Maravene uthi shosholoza. Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokeli wabalwa impi yenkululeko obe ngumphathi ntambo njalo walolugatsha umnumzana Chris Mtswangwa semisiwe ukuba lilunga leZANU-PF okweminyaka emithathu. Elemelika seliqelise ngomunye umnyaka izijeziso zenotho elazethesa umongameli Mgabe labanye bakhe kuZANU-PF. Hayi ke kwaneleke okwalamhlanje twakazomuhle olivalelisayo ngenjabulo nguntungameli Nkomo lilala.